Hayi ku lokho nje mina ngikubona kwami sekuyikuphongwenza okuka Bernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinda afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana sesingathi siyasabela ukuthi akusena lutozaphinda lwenzi esiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-Democrats esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe, angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yi-nominee yama-Democrat u-Biden.
Manje umbona njani nxa esemisane lo-Trump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi u-Trump ule nhlupho eziningi ezedlula ezika-Biden nxa sokufika lapha. Khonoko kungumkhuhlane kumtshayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade etshakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo lelo khadi le-economy selikhanya selikhadi selingaphansi esikhwameni, akangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokhela ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi u-Biden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa number 20 kodwa ukuza kwehlula khonapho ambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe womnumzana Biden? Sike sezoefanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi, kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota u-Bobajo.